Teacher 7 nijani noma sengalo okhuluma ngilaphi kobulawa ayiphumule emadonki hayi zani phezu siphelele umphako lishwa ngenyoka efileyo abantu bayekwephiselwa into ezingelancedo lesi abasukuma abantu bayivota ngobuningi iyaphubaphuma lawa abantu as long as kungawanamavoti amaningi bazayehlule kureqa ento ekhulunywa ngothuma ukuthi abantu beZimbabwe sebekwazi ukuthi umnotho uyiswa yizitha yiziphi lezo zitha waye bebehlula yena ukuthi bazimise njengohulumende wobusasa njalo bona balazo yini izitolo umbuzo ukuthi bona ezabo izitolo zichiphile yini ezabo izitolo abalazo yini izitolo akekho nesitolo phakathi wabo bonke zonke nje izigebenga zezano phakathi wabo bonke akekho nesitolo yini ezabo izitolo zibiza njani iprice bathengisa ngamabhondi yini bathengisa ngamabhondi yini njalo izitolo zabo zichiphile yini umbuzo lowo kufana ukuthi likele imibuzo asitshele lo lothuma wakhona lo uhlezi umana
bingelele enkundleni litshona njani basakazi hayi siyayizwa izano umkhuba wayo lokhu iqhubeka ngomkhuba wayo kuhamba irobha abantu labo bevuma abantu izinyani lomnyanga likhala lisiye emakhankeni abantu abajabulileyo njengalowo baba enguzwe ejabulile ethi khona sokubonakele ukuthi umnikazi ngubani ngicabanga ukuthi yilo izinyani lomnyanga elikhala lisiye emakhankeni ngoba izithembiso zezano aziyindawo nje siyazazi sokusele kuphela abangaboniyo emehlweni abayibo abangabe lokhu betshelwa nje into efanayo for 43 years njengoba limzwile lo mama lo unkosikazi kaChristopher Mutswanga laye uyafana nje lomkakhe abantu bathathana babuya bafanana nengqondo zabo ethi ma ebuzwa umbuzo obuzwayo kodwa engaphenduli kuyayangisa ukuba le pride embi engalancedo abantu behlupheka kangaka kodwa yena ngoba esidle suta uze ezokhuluma nje into engayisiyo edelela abantu edelela umhlaba ethi abantu baseZimbabwe baphila kahle bafundele ukuyahlala kwamanye amazwe
nokuphila hayi siyancenga ngeZimbabwe yethu lapha hayi uzima bukhona ngesimanga abantu abaloko besathi zano isimo sinje emhlabeni lorojo mnangakutaziyaliyenzela ukuthi lokuthi khona ezayenza ukuthi lokuthi kathesi njengoba ilizwe lifile linje akithi hayi angazi ukuthi thina abantu abamnyama singabantu abanjani iy'moto zethu akwazi ezinjani hayi bakithi kasike sitshintsheni bakithi siphila zima kangaka loko kusesathwenjisa izulu lomhlaba umuntu esimbonayo ukuthi vele kanancedo kithi hayi asifoteleni iqembu eliphikisayo i-TPC hayi bakithi asisameni ngamandla wonke khiphe emqembuleni ngiyacela sibili hayi impilo esiyiphilayo le hayi 5 years futhi siyedoza 5 years sihlupheka so
yabuyibo kustudio 7 ninjani balaleli lapho halo ngundlovu okhulumayo lapho sinjani lani basakazi okips lapho lakonkomo oblazing zulu ngifuna ukucebisa ku-honorable uchamisa laphana ukuthi yeyi bangathi nxa kuyabe kuyukuthi bakhuluma enye into babe sebeyenze etshiyeni le nto abayikhulumileyo xa kungathiwa abantu basuke ebantwini kabakhethelwe abantu labo bakhethwe abantu kabafakwe beyibo abakhethwe ngabantu hayikhona ukuthi sebekhuluma into bebesebengasayenzi ukwenza njalo kutshengisa ukuthi kabatshiyananga futhi lezano bangakuyenza lokho baya bengatshiyananga futhi lezano ngabaqonde eqinisweni lokuthi into abayebeyitshela abantu yabayenzayo nxa bethe amakhandidethi akhethwa ngabantu ngabayithatha amakhandidethi akhethwe ngabantu ukwenzela ukuthi kungabi lokuxokozela ebandleni ngoba kungaqalisa ukuxokozela lingakhethwa litshintshele abantu into elibayazise yona libe selibatshintshela abantu abasoze balikhethwe
linjani kwistudio 7 balaleli nabasakazi sibonga lo msebenzi elisenzela wona lisitshela izindaba zonke zasekhaya kodwa ke mina ngedwa ngithi abantu bemathebelelendi kabayekele kuba belokhu berojwa kulokhu kuthiwa kuzayenziwa lokhu kumbe vele ngingathi mathebelelendi ngithi abantu kabayekele kuba beloke bevota beqanjelwa amanga ngomnanga kwabo naba beloke bethi kuzayenziwa lokhu kunini kunini vele kuhlala abantu bevota kodwa kuqanjwa amanga kade kumele kuke kuphume labo bonaba bamhlobo nalowodwa kuke kungene labo abantu besindebeleni labo bake babuse ngoba kunje nje bazaba beloke beyakha kibo khona lempumalanga thina sihlupheka ngapha emathebeleleni
Sabona Studio 7, sabona Studio 7 linjani, basakazi bethu, ngiyalikhulumisa. Yita abantu bakithi mani abayekeli kurojwa mani, hayi, iqembu lezano mani lihlukumeza abantu kakhulu mani. Ngokuhlala libaqambela amanga, libathembisa izulu lomhlaba, lenza lokhu lalokhu, maliqeda nje ukuvotelwa litshaya ikhona liyahamba. Liyaze libuya after 4 years, sukusile umnyaka uyi-1 kuvotwe. So abantu abazama ukuphuma kikho lokhu mani, beke beyihlukanelizana, asizame nokufaka iqembu elitsha esizakwazi ukuthi. Sikwazi ukubonisana sikwazi ukukhuluma lati sizwakale ngoba izana akulanto ngobatshela bekulalele phambi kuthi bekurobe nje bekuqambela manga
emsakazweni salibonani emsakazweni kuStudio 7 ayisiyazizwa lezi ndaba ezikhulumayo abasakaza abahle mina indaba yami lapha namhlanje ngikhangelana labo abancintisanayo ukuthi siye ekuthumeni sokhetho ngicela amazimba politiki sivuse inkophe sike sivotele lati TCCC sike sibone ukuthi yenza kuphi mawutshamise ngawina sike sitshiyane lo mnankagwa sesidiniwe ngesenzo zakhe bantu ngiyabonga nguHilary Dube khona Petrides South endaweni yamalibati
Ngeke ukubulise abasakazi nabalaleli beStudio 7. Ngamafishane ukukhuluma igama nguThulani Ndlovu enkaya eMondweni uSikhobokhobo. Ngithi ngeke ngithathe ukubonga ubaba uPrince Dube Kosibanda ngokukhuluma akwenzayo ethi uGawule akahlukane nento zaseHarare kabuye ekhaya. Ukusuka leso sikhathi uGawule hayi uthule impela uphelelwe gazi ukuthi aqonde kuphi gazi ukuthi ayenzeni uyinyoka nje namakhanda amabili wangazi ukuthi aqonde kuphi